yebaba kandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomize emidlalo imidlalo le kukhona ibhola kulabo cricket kulabo rugby kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezegama umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yi-India noma yini kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini njengasetshenziswa ukuthi ke engiswe ukungabi yilutho esokusenzakala kuyadanisa kakhulu lokho kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu ngaba ibhola ngaba yini abantu babanye basekela oKaizer Chiefs oPirates siyasekela England ibhola kwalapha so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lomnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so sokusiba ukuthi nje noma yithutshane lingana nani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale edanile so ngenxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabi leyeni i-team elizayijabulela ngendlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
ye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGandhi ngendaba ezezomnotho umnotho welize udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhola ngothenisi yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi-grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye emathimini amakhulu kufuneka imali ilize kalilamali kwehluleka izinto nje ezinjengebasic njengamanzi ilize nxa kunganamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuselekile ukuthi kulungise zombusazo ipolisi yeZimbabwe ilunge umnotho uvule kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabona.